Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngesonto mhla zintathu kuNkwenkwezi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende selungisa uhlelo lokufundisa abantwana ngesikhathi uZulu elokhu evalelwe ezindlini kusenzela ukunqabela ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC.
Umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe-World Press Freedom Day.
Izintatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo.
Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa sebefuna ukubuyela ekhaya. Sizalethulela ezakubatsha ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebengamachumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamachumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Eceleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe i-material yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele naleyo i-alignment. Ingaze yenziwe i-alignment leyo sikhanuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngegwanda labo Bite Bridge, okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi i-material ezaprintwa ivele isilungisiwe siphelile i-ready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama-printers amaningi ngenxa ye-lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe iprinter kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende. Bungaze batholakale through i-system yale esetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozathiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZanu PF uthi sebedinge okuhlola ukutshisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ngokuthi ngama-thermometers.
Lapho sigijime sabambana nabangane sathola omunye umfowethu usomabhizinisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizinisi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lani wabesothisa ukuthi siwathole ama-thermometer la. Ama-clinic ethu eBulilima West esizawatholisa lokhu yitokwana clinic, yi-Masendu clinic, yi-Lady Baring hospital kumbe ngathi yindolwane rural hospital, le Makhulela clinic, bese siya emadlambuzi clinic, a Hingwe clinic versus Sia Enshwazi clinic, a village 13 clinic, Tombodema clinic, Makungwana clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Uhulumende weZimbabwe uthi kuqakathekile ukuba lemisakazo kanye lamaphephandaba akhululekileyo ukwenzela ukuthi kube lozibuse ophezulu elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokho kwathulwe ngunkosikazi Monica Mchangwa ngesikhathi umhlaba wonke jikelele namhla unanza usuku lwe World Press Freedom Day. Emikweni wakhe awethule izolo, unkosikazi Mchangwa umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthe kuze kube lombuso obalulekileyo kumele intatheli zindaba zivunyelwe ukuthapha indaba zikhululekile. Uphinde wathi uhulumende weZimbabwe uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule imithetho ebonakala ingani iyimigoqo evimba ukuthathwa kwemibiko elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma naye ngodaba lolu ophethe ikomidi yedale lephalamende ebona ngokwethulwa kwemibiko. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uqakathekile ukuthi intatheli zindaba zithaphe indaba zikhululekile, ngakho ke kumele kuguqulwe imithetho evimba lokhu.
Sina njengePhalamende yaseZimbabwe asikuboni kuyinto enhle ukuthi khona intatheli zezindaba uma zithi zisemsebenzini wazo zibe ziphazanyiswa ukusebenza emsebenzini wazo. Lokhu siyake sikunanzelele ikakhulu esikhathini nxa kuyikuthi kulento ekhona efana yona le COVID-19 kumba amanye ama-functions angabe esenzakala.
Kuthi kumele kuhlonitshwe intatheli zendaba eZimbabwe.
Uyathola nje ama-security arms kahulumende engani even incwadi yokubana elumuntu yintatheli yezindaba ingayihloniphi. Even kwezombangazwe intatheli zezindaba ziyahlukuluzwa ngabantu bamabandla ezombangazwe achiyachiyeneyo. Now lokuyana ayisikukhuthazi.
Umnumzana Leopold Munende okuhlanganiso ye Young Journalists Association of Zimbabwe uthi akula mkantsho okukhulunywe ngunkosikazi Mchangwa.
Nxa sesibona ukuthi kusenzakala ngesikhathi lesi lockdown ama journalists ebechaywa amanye ebefoswa ukumatcha, uhulumende akakwenzi lutho ukuthi singaniqalezela izandla.
Umqondisi womsakazo we Voice of America unkosikazi Amanda Bennett laye uthi kuqakathekile ukuthi kube lemisakazo lamaphephandaba akhululekileyo.
The coronavirus is one event that shows us more than ever why a free press matters.
I-coronavirus eveza ukuqakatheka kwezokwethulwa kwezindaba njengoba kulemibiko eminingi eyethulwa ngabantu abachiyeneyo. Ngakho ke abantu bamelele ukuzwa ngathi indaba ezimqotho emhlabeni wonke jikelele. Abantu bathembe thina ekwethulweni kwezindaba ikakhulu ngomkhuhlane we-coronavirus okwamanje.
Okhokhela uhlangothi lwezokuqhutshwa kwenhlelo kunhlanganiso yeMisa Zimbabwe usuku lweWorld Press Freedom Day lonyaka lunanzwa ngaphansi kwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kule ntatheli zindaba ezithi azikhululekanga kangako eZimbabwe ekuthapheni indaba ngoba akucaci ukwesulwa kwemithetho enjenge-Access to Information and Protection of Privacy Act. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ezinye intatheli izindaba labanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kusekude phambili ukuze kube lokukhululeka elizweni ekuthapheni indaba. Bathi kumele uhulumende alungise ngokugcweleyo ukwesulwa kwemthetho ovimba ukuthathwa kwendaba owe-Access to Information and Protection of Privacy Act. Kukhangelelwe ukuthi kuzalungiswa imithetho emithathu ezangena esikhexeni se-IPA enjenge-Freedom of Information Bill, Protection of Personal Information Bill, leZimbabwe Media Commission Bill. Kulabanye njalo abathi selidumela emansumpeni ukuthi kube le mithetho ezakwenza intatheli zindaba zikhululeke ekuthapheni indaba. Omunye wabalombono lo ngumnumzana kucacaphulu omele idale lephalamende njalo oyingcwethi kwezemithetho yokuthapha indaba.
Nxa sikhangele ama-media reforms ngibona ngazani sesihambe ibanga elikhulu. niyakhumbula ngesikhathi kungavunyelwa ukuthi kube nama radio station okwakathesi ke iIPA iloku ikhona kodwa iParliament ibisidlulise ama act amabili okumele asayine ngupresident okuthi ukuthi ama journalists abese access information okungcono.
Uphulu uthi kukhona okunye njalo okuqakathekileyo okumele kuguquke ukuze intathelo izindaba zisebenze kahle.
Constitution yethu yafaka ama media rights. Illegal reform ayisiyo yodwa into eqakathekileyo. Qakathekile njalo ukuthi kube le institutional reform okuthi ukuthi indlela inhlanganiso zikahulumende ezisebenza ngayo, indlela amapolisa asebenza ngayo, nabaminista asebenza ngayo kumele iguquke layo ukwenzela ukuthi ama-journalists enelise ukusebenza ngcono.
Kodwa umnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi we-Center for Innovation and Technology, uthi ukuguqulwa kwemithetho kungeminye yemizamo kahulumende eyokweboleka imali kwamanye amazwe.
Ngimbona ngani uhulumende uzayenza ama-reforms lawa athe uzayenza nxa sikhale kakhulu ezemsakazo lezamaphephandaba. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumende udesperate for uncedo oluvela kwamanye amazwe. Babona ngani mhlawumbe bangayenza ama-reforms lawa bazabe sebesesimeni sokuthi bangabolekwa imali.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Lungile Chuma ofundisa intathelo izindaba othi inguquko ekhulunywa nguhulumende ekuthapheni indaba iphelela emoyeni.
Thi ama-media reforms lawa abatshana bekhuluma ngawo kawakho yize neze nje aphelela emlonyeni wabo. Ngokuya kwesimo sesizwe nxa sikhangele amanye amazwe sikhangele even South Africa ama community media yiwo kathesi asebenza kakhulu uhambisa umbiko e-COVID-19 but eZimbabwe kwehlukene imedia iphiwa abantu abasekela umbuso we-ZANU PF okwenza ukuthi nxa ngase dibanye lohlupho olunjenge-COVID-19 abantu basuke bathole uhlupho olukhulu lokuthi abazi ukuthi information bayithethe ngaphi.
Uchuma uthi kuqakathekile ukuthi kube nemisakazo lamaphephandaba kaZulu.
Kumele ukuthi kube le dissemination abantu ezigaba lesigaba babe le media yabo iseza baphiwa ama radio stations kumbe baphiwa ama community newspapers ukwenzela ukuthi bathuthukise. Ngakho ke nxa kunje kumele sibiyele back amakhiwo athi pre-trend board sibone ukuthi nxa kunje kumele sithuthukise indaba ye community media ukwenzela ukuthi isigaba lesigaba sithuthuke sichiye into yokukhuluma into engekhoyo about ama media laws ama media reforms ngowaveleka wakho abantu bahlala ebekhuluma ngawo ukuthi ama reform ama media imedia industry yona igovernment isala manje nangu sebefake abantu enkingeni ngoba abantu bengasazi ukuthi bayenzeni nxa sikhangele ngendaba le e-COVID-19.
Abathapha indaba abaningi bathi kunzima ukuthakazelela usuku lwe-World Press Freedom Day ngenxa yokuthi bavinjwa imithetho embalwa eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kulabanye abantu abacothoza okwenzakala ebulenjini bokuxhumana i-social media, kube labanye njalo abathi uZulu uselelungelo lokwethula akufunayo. Intatheli zindaba eziningi zithi sokunzima ukusebenzisa okuthunyezwa ebulenjini bokuxhumana ngoba kugcwele amanga njalo leqiniso. Kodwa abaningi bayavumelana ukuthi ubulembu bokuxhumana buyanceda kakhulu ukuthi ekutholeni imibiko etshiyeneyo ikakhulu ethunyezwa nguhulumende. Omunye walombono lo ngumnumzana Nqaba Machazi, umqondisi wenhlelo zebulenjini kuphephandaba leZimbabwe Independent.
I-social media kakhulu kulezi nsuku iyanceda intatheli izindaba ukuthi bethole indaba ngoba uzathola ukuthi kulezi nsuku ngenxa ye-COVID akusela ama-press conference, akusela imihlangano etshiyetshiyeneyo. So ukutholayo ukuthi uhulumende uyakwanisa ukuthi afake izinto ku-Twitter kumbe ku-Facebook njenge-Minister of Health kulezi nsuku lapho efaka khona ukuthi benze njani nge-COVID ama-cases asekhona. So esikubonayo ukuthi i-social media iyanceda ukuthi abantu abaningi bebe lolwazi. Njalo i-ministry ingafaka ulutho ku-media kuyatholakala ukuthi abantu beqala beyicubungule.
Kodwa uthi kumele intathelo zindaba ziqaphele amanga ethulwa ngabanye abantu.
Okuqakathekileyo kwintathelo zindaba singakakhangeli into ze-fake news lanlan ikuthi nxa uthola udaba uqale ulucubungule, ungagijimeli ukubhala. Lapha sithi going back to the basics, uthi sibuyele khonkyana esakufundayo esikolo. ukuthi nxa uthola ulutho ungagijimela ukuthi ubhale even uluthole ku social media umbuthole kubani mele uqale ucubungule ubuze uzowuthole abantu abadlula abathathu nxa kusenza ukuthi ube kwazi ukuthi ubhale udaba olugcweleyo ungapho ngokuthembela ku social media uzalahleka uzakhubeka
umnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF uyakusekela lokhu esithi kumele intatheli izindaba ziqaphele kakhulu ubulembu bokuxhumana
nxa ulo laba uta intatheli izindaba ungafuna ukusebenzisa i social media kakhulu ungaphose ulahleke ngenxa yokuthi bona kulabantu abangayasebenzisi ngendlela efaneleyo into le e social media ukuhambisa imibiko lezinto ezifana lazo nalezo kusuka kube labanye abantu abathanda ukuqhamba amanga kube labantu abathanda ukupolitika izinto kube labantu nje abavele begcwele inzondo
ubulembu bokuxhumana busetshenziswa kakhulu ngabethula imibiko emhlabeni wonke jikelele labantu makhaza kulezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa ezithi sezihlupheka okumangalisayo ngakho sekumele zibuyele ekhaya ngenxa yokuthi zivalelwe ezindlini lapho ezingenelisi ukuziphandela impilo uBenedict Nhlapo usethulela lolu daba
ukutsho kombiko owethulwe yiconsulate yeZimbabwe obhekiswe kuzalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulabantu abedlula izinkulungwane ezimbili 2191 abafisa ukubuyela ekhaya iningi lalaba bantu lithi selibulawa indlala njengoba sekwedlule inyanga egcweleyo bevalelwe ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Iconsulate ithi siyenze isivumelwano lenkampani yamabhasi iGliner le-Intercity Express ukuthi zithwale labo abalemali. Amabhasi awuqala azasuka eJohannesburg Park Station le-Pretoria. Umuntu ngamunye ofuna ukuhamba kuzafuze ahlawule i-R600 kulamankampani esebenzisa uhlelo lobulenjini be-internet olwe-compu ticket travel. Ophethe imithwalo uzayibhadalela ebhasini leyo mithwalo. Omela abadabuka eZimbabwe abangaboniyo unkosazana Sibonginkosi Nyoni uthi iningi labo kabala mali yokugada amabhasi lawa.
Asisela mali, asisela kudla. Yonke into siphelile manje ukuthi sithole leyo mali yokuthi sihambe ekhaya asisakwanisi so bese sicela uncedo kini ukuthi abakwanisayo ukuba basisize sibuyele emakhaya sesifisa ukuyahlala lezimuli zethu njengoba lapha kungasahlaleki ngcono siyehlala emakhaya
wonke ohambayo kuzafuze aphathe ipassport yakhe kanti ongelayo kufanele athintane leconsulate labo abafuna ukuhamba ngezabo izimoto kuzafuze babhalise consulate ukuze baphiwe imvumo yokuyaphuma engceleni. Iconsulate ugcizelele ukuthi ekufikeni eZimbabwe bonke laba ababuyela ekhaya baza kuyagcinwa endaweni zikahulumende okwamaviki amathathu kuhlolwa ukuthi abalalo yini igciwane le-coronavirus. Kusenjalo ofisi yomelwe eZimbabwe ithi labo abafuna ukubuyela ekhaya abangakabhalisi ithuba lisasekhona. Mele Studio 7, Johannesburg, Wele, South Africa, New Benedict Nhlapo.
Le Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-7270, laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Isixoxa ngodaba olungwane luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlameza nayo okumangalisayo ezindlini. Sasi udaba lolu ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngalo ke namhlanje. So ke nginenhlanhla ngoba nginabantu lapha esiyaxoxa labo. Okuqala ngubaba uMnqondo Bazimagonya, ingcwethi kwezamasiko yesintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Wesibili ke ngumama osakhile Nine Umadube, ukhona ngale kwele Botswana, la ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibe njalo nomama uFaith Malinga, ukhona ngale ke njalo eBritane. So ngiyalambukela lonke kuhlelo, sisesiqhathise sibili singachitha isikhathi kangako. Ngase nawe baba Magonya amafutshane sibili, ungathi nxa sukhangele udaba lolu kume njani okukhahlamezana ezindlini lapho.
Hayi mina ke ebantwini engibaziyo lebantwini engiphila labo abaseduze, hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kume njani
izinga lokukhahlamezana ezindlini ever since uqalise yona le indaba ye-lockdown? I-news ama-reports kukhanya liphezulu, i-domestic violence iphezulu, abantu bayakhahlamezana ezindlini, kulabo baba abatsha omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, vice versa abantwana.
Sizame umama lapha-ke eBritane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Liline uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Banzi Magonya. Lingadinwa lakusasa. So isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle, yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Gove. Namhla kuhlelo sixoxa ngosuku lwe-World Press Freedom Day, olujonge ukuthakazelela umsebenzi wabantu abakwezokwethulela uZulu izindaba. Sithi ama-journalists kulomnyaka usuku lolu luthakazelelwa phansi okwesihloko esithi Journalism Without Fear or Favor. Asizweni ukuthi ongenayo kuhlelo yena uthili. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosi khona DVD omsakazo we Community Podium TV bobulawayo ngontuthu ziyathunxa. Dibiti, niya kwamukela kuhlelo unjani? Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqhakatheka kosuku lwe World Press Freedom Day.
Ngiyabonga kakhulu. Ngombono wami iWorld Press Freedom Day iyancedisa ukuthi sihlanganise amakhanda, sibone ukuthi umsebenzi wethu uqhuba njani, njalo sifunde kwabanye amazwe ukuthi ama-challenges singabe sihlangana lawo singadila lawo njani.
Nxa sesikhangela abantu abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba, ubona ngani abatsha bayathola na amathuba elizweni?
Amathuba elizweni ngathi ayahlupha kakhulu. Iningi singathi bayaqeda isikolo njengama-journalist, kodwa amathuba akhona malutshwane, njalo kunzima kakhulu. Asomsebenzi esingathi abantu abasha abaningi bayafisa ukuthi bewenze ngoba kule nhlupho ezinengi. Siyabe sibona abanye abantu ama-journalist bethola nzima ikakhulu naso kuyisikhathi sokuthi usenze umsebenzi wakho, ungakwanisa ukuthi umiswe, ungakwanisa ukuthi ubotshe, izinto ezinjalo.
Ukubona njani lokhu osekwenziwa ngabatsha lapho besebenzisa inkundla zokuxhumana ezinjengabo-Facebook, WhatsApp kanye le-Twitter ukulethulela uZulu izindaba?
Ngibona ingani ukusebenziswa ukuxhumana kuma-social media njengabo-Facebook labo-WhatsApp yizizindlela esezikhona kathe sekwethuleleni uZulu izindaba. Yizizindlela esingathi kumele ukuthi siqine ngazo, sizifunde, sincedisane loZulu ukuthi bebekwazi ukuthi information bengayithola kunkundla lezi zokuxhumana. Njalo kwesinye isikhathi siyananzelela ukuthi nase sikhuluma nge-state media, kaninginingi abantu abasayithakazeleli kakhulu, babefisa ukuthi bethole information from inkundla lezi. Kodwa ikakhulu iqakatheke kakhulu ukuthi ama-online media houses lawa ayancedisana njalo loZulu, ngoba kwesinye isikhathi kule ndaba ze-fake news.
Dibiti, sikhangele okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus, ubona ngani abakumsebenzi wokwethulela uZulu izindaba bayadlala na indima eqakathekileyo ukuze uZulu athole ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane?
Inesisebenzini yokwethulela uZulu izindaba silo msebenzi omkhulu kakhulu nxa sikhangela le mkhuhlane lo we-coronavirus, ngoba sinanzelela ukuthi khona abantu ulwazi lokuthi i-corona yikwini vele abakwazi. Qakatheke kakhulu ukuthi sincedise ukuthi abantu bathole leyo information.
Hayi, siyabonga Dibiti ngokungena kuhlelo. Mthokozo omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho sizabe sikhangela okwenzakalayo emhlabeni jikelele okumayelana ngomkhuhlane we-coronavirus. Ofisa ukuxhumana lami lilakho ukungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yona username yami. Kwanelokwa namhla sohlangana ngolwesibili olebalulisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthokozo omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Okwamanje silithiye ezandleni zikantukameli Nkomo.
Isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa libe leviki ebinhle.
Usiphatheleni namhlanje.
Ngifuna ukuthi sikhangele indaba engathi yona yikho lapho isiKristu esigcile khona. Lindaba ngeyokuthi uJesu usibizela ukuba siphume siyebiza abanye. Ngithatha ngihambala lapha kuMateyu ichapter ka-28 ngibala uverse 19. Uthi yena, ngakho hambani lenze izizwe zonke zibe ngabafundi. Libabhabhathize ebizweni likaYise, leLendodana, leLikamoya oyingcwele. Kuthi ukuthi into eqakathekileyo uNkulunkulu asibizele yona thina sonke ukuthi siyebiza abanye abantu beze kuye. Siyabona lapha nxa sibala kuMateyu kwakungumlayo wokugcina uJesu awunika abafundi bakhe. Ikanti ngathi vele thina singakhangela yona impilo kaJesu. UJesu weza emhlabeni ukwenzela ukuthi ezobiza abanye. Singakhangela impilo yakhe yonke, wayengayiphileli yena, wayeyiphilela abanye. Njalo singathi wayeyiphilela ukubiza lokukhomba abanye ukuthi bebone uNkulunkulu. Impilo kaJesu yonke yayikhomba wonke umuntu ukuthi wozani line likhatheleyo, wozani line lilemthwalo. Impilo yakhe yayikhombele ebantwini abahlukuzekileyo, ebantwini abangadinga umusa kaNkulunkulu. Manje into emangalisayo ukuthi nxa lapho uJesu wayesitshengisa ukuthi sazalela ukuthi siyebiza abanye, ngunanzelela ukuthi wayengakhethi. Sibona ngempilo Jesu ukuthi wabiza oMateyu ngeleso sikhathi ababe sesathwa ngabantu bonke bethathela abantu izimali zabo ama-tax collector. Wabiza oZakheus, wabiza oPeter ababe ngabagoli benhlanzi, wabagola wabaletha kuye. Kodwa simuze sesitikibo, hambani liye kuba ngabagoli babantu. Kutsho ukuthi wababiza bengabagoli benhlanzi, wasebasusa sebesuka kuye base bengabagoli babanye abantu. Siyananzelela njalo ukuthi uJesu wayengakhethi labo mama babemlandelele babiza bebiza abanye. Indaba engithokosa kakhulu enjalo ukuyikhangela ngaso sonke isikhathi, sihlangana lo Jesu ehlangana lalo mama abantu esigabeni abekwazithi kaziphathanga kuhle, ehlangana la emthonjeni. Umama lo esithi uzokukha amanzi, kodwa uJesu wagcina emnike amanzi angapheliyo okuyibukhona bukaNkulunkulu empilweni yakhe. Umama lo othi wathi esuka lapho wamemethe wagijima wangena idolobho laseSamaria ememezela ebizela abantu kuJesu sithi asambeni liyebona osenzisizile mina empilweni yami. Ngakho uNkulunkulu nxa esibiza usibizela abanye. Ngalesi sikhathi siku-lockdown kuvalekile ukuthi ungayi ndawo, ungayi kwezinye indawo. Isikhathi esihle sokuthi ebulenjini ungaloba umema omunye umuntu ukumemela kuJesu. Siyakwazi ukuthi kathesi isikhathi abaningi badidekisa ingqondo nxa bekhangela imali, akula mali, akula kudla, kule ndubo eziningi. Kodwa isikhathi sokuthi ungamema umuntu uthi hayi ukhona olempendulo empilweni yakho, lo kunguJesu. Ngakho-ke ngiyakhuthaza bonke abalaleli bami ukuthi ungathathi lesi sikhathi sokuthi kutshoni hlezi kuphela ngkhaya. Hlala ngkhaya kodwa udinge isikhathi lendlela ongamema ubiza abanye kuNkulunkulu. Ngenxa yokuthi baningi abale mthwalo ebasindayo, baningi njalo abadinga umuntu ongakhulumisana lawo. Wena unguwe lowo muntu.
Siyabonga kakhulu-ke Jakelidala Ntukameli Nkomo. Olivalelisa ngenjabulo nguGibbs Dube.